okwenzani ukuthi umkhankaso wethu uphumelele okaRed Monday yikuba phakathi kwababalisi akade bevunule okubomvu betshengisela ku-social media, abanye bakhona ngabazali njalo baningi ababalisi abaphatheke kiwo. Lo hulumende ubonakale esetatazela ngoba kulaba balisi bethu abangamalunga esizwe sokuthiwa babotshiwe, abanye esizwe sokuthiwa sebedingakala ikakhulu izinkokheli zethu. Ngokunjalo ngokuba amazwi kwethu uhulumende sebese sikwazi ukuthi into esiyenzayo isifikile kuye njalo isimhlukumeza njengoba yenevele engafuni ukutshela iqiniso.
Linike uhulumende umgwazo wokuthi alungise ingxabangxoza kwezemfundo kungafiki umhlaka 3 wenyanga ezayo, engekela kuyini elizakwenza? Kukanti kathesi limazise njani ukuthi kulohlupho elifuna ukuthi lulungiswe?
Uhulumende sinike umgwazo wokuthi mhlana kusiyafika mhlaka 3 September abe eselungisile iholo lababalisi. Ziningi indlela esizisebenzisileyo, sisebenzisa i-social media, izincwadi zihambile emahofisini akhe uhulumende. Kuvele emalangeni adlulileyo kube kwaba khona umhlangano phakathi kwabameli bakaMinister of Education nabameli benhlanganiso zababalisi. Lapho kwakuvunyelwana khona ukuba abameli benhlanganiso bayedinga ukuba amalunga abo athini, izimpendulo zihambile. Kahle kahle imali esiyifunayo asifuni ukukhwezela iholo, sifuna bisele imali esasiyithola 2018 October. Imali okube encane yangikhona yabe yi-$520. Ngokunjalo imali lenxa ingekho, sesikhathele ukuzama ukuziqinisa, sibonakale sisemsebenzini. Sesikhathele ukuzama ukumvikela yena uhulumende isizotha sakhe ngokuba sebe sisemsebenzini. Nxa engakulungisanga esikufunayo mhlaka 3 asiyi emsebenzini. Lokhu kungayisi ukuthi sithi siyastrike, asenelisi ukuya emsebenzini. Akade belokhu bengungula babone ukuthi ngempela umbalisi kenelisi ukuya emsebenzini. Ababalisi sebekuhamba ngezicathulo ezijekile bagqoka izigamba, into esasingayazi vele ikhona, bahamba bengadlanga. Pho ngoba nokumele abelokhu enceda uhulumende, so kumele siphume dandalazi sibe sigcekeni, kukhanya ukuthi hayi emsebenzini siyehlule ukuhamba.
Khona ezikolo kunjani? Sikhuluma kanje njengoba zivuliwe.
Isimo ezikolo sibucayi, abantwana abaningi sibabona lokhu begijigijima emabhanga bezama ukuyabhadala ifisi, abazali imali yefisi kabalayo, ababalisi balamhlabanye ade sebehambe bayaboleka izimali bayihlulekile ukuthola amabhasi ngoba amabhasi size kuthiwa abotshiwe, amabhasi la athiwa ngama-intercity aphuma ise emakhaya la sizathiwa abotshiwe ukuthi adinga nemarenkeni. Impahla zokuzivikela ku-COVID ngengakhuluma phambilini ukuthi ababalisi bagqoke izigamba, sigqoka khonukho okwakuvele kukhona, kodwa-ke ababalisi bazagqoka besezindlini zabo phela ngoba bavele kathesi basezindlini zabo. Abantwana bagqoka khonukho ababelakho umnyaka ophelileyo osokukudala. Umthetho we-WHO uthi imaski iyaluphala kancathi nalokho esiyikhangele siyibona isaqinile. Bazithola ngo-January belokhu bezigqoka kathesi nge-lockdown zivele seziluphele. Asikezwa uhulumende kumbe asikaboni lapha anikeze khona amamaski, asikaboni lapha anikeze khona ama-sanitizer, asikaboni lapha anikeze khona imithi yokuhlamba izindlu zokufundela. Kuyafana nje abantwana babuyele lapha ade bevele bekhona, ababalisi abakasuki lokhu bezigqokela amamaski abo amadala ezindlini zabo bezigezela ngamanzi alesepa ezindlini zabo ngoba imali yokuthi bayefike ezikolweni kabalayo.